Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo lapho aphathe kabanzi ngenhlelo zikahulumende wakhe akhangele ukuthi zizanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ubuye wasola amazwe angentshonalanga phezu kwezijezo zenotho athi yizo ezingumgoqo emizameni yakhe yokuthuthukisa ilizwe. Ingcwethe echubukela ezombusazwe omnumzana Mlindelo Mancitshana uthi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngesimo esiselizweni ikakhulu kwezokuhlonishwa kwamalungelo oluntu esipha isibonelo sodaba lokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi.
Isipitshi sikamongameli kube yikuqhubeka kwalapho kwatshiyela khona uRobert Mugabe. Siyabona ukuthi ukhuluma ngokunye kodwa yena ngapha ekhaya esenza okunye. Abantu bayahlukunyezwa, sibona ukuthi udokotela uMagombeyi ubethethwe kodwa akula lutho olutshengisayo ukuthi sehlukile. Kathesi abamabandla aphikisayo bayaliswa ukuthi batshengisele kulilungelo labo leli kusekelo sombuso kodwa konke lokhu akwenzakali. Kodwa emazweni ufika ekhuluma okunye okwehlukeneyo, yikho kube yinhlekisa ukubona etshela izihlalo kumbe ama-seats angela muntu ngoba akulo othanda ukufuna ukuyalalela lokhu akutshoyo.
Omunye wentsha yaseHarare uMnumzana Qiniso Ndlovu uthi ukhanya uMnangagwa kumsinda ukulandela ezinyalweni zikaMgabe.
Mna ngokubona kwami bangathi uMnangagwa akalasithunzi njengomgabe, because wayethi Mgabe wayethi mayekhuluma enkundleni enjani babegcwala abantu befunga ubona ukuthi uzothini, but loo ndoda izolo ukhulumile izolo akula ngisho lo muntu abekhona abantu bebengalalanga ukubonisa ukuthi akula muntu omkhangelayo obheke i-attention kuye, because into abayekhuluma kusho ukuthi ayiqathekanga, because akula muntu oyilaleleleyo izolo malibonile lapho.
Kodwa umsekeli kanobhala jikelele wentsha ye-ZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo umshayele ihlombe ngokukhuthaza ukwethula kwezijezo ezethethwa ilizwe.
Zwini umbiko kamongameli, hayi ukhulume kabanzi sibili ngokusebenzisana kwabantu kwezombangazwe eZimbabwe. Uthile ukuthi iPollard ikhaya lithi bonke abamaqembu aphikisanayo bangahlala la phansi bencedisana ukubonakala ukuthi ilizwe lingahamba phambili ngaziphi indlela. Wakhuluma ngobugwelegwele ukuthi hayi izakhe anti-corruption izabopha bonke abantu abenza ubugelegele eluzeni, ngoba lokhu sokubulele umkhonomi wethu, inotho yethu isilimele, ilimele ngendaba yobugwelegwele. Kanye wakhuluma njalo ngendaba yama-sanctions lapho asekelwa khona i-SADC yonke nje. Sikhaleti mhlaka 25 inyanga yaka-Okthoba kuzaba lo mkhankaso omkhulu kula amazwe ngendaba yama-sanctions la akhangela iZimbabwe. Ube ngumbiko omuhle kakhulu, umbiko ohlanganisa abantu, umbiko obambanisa abantu.
UMnumzana Andile Mafu isakamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo uhulumende okumele akwenze andubana zethule lezo zijeziso yikuthi asishiyane lo mkhuba wokuncindezela amalungelo kaZulu.
Okumele sikunanzelele ukuthi uMnangagwa engaze akhankase kanganani khankasele ukuthi izijezo zenotho esingathi ama-sanctions ethu asususwe, akusoze kuncede nxa ukuncindezelwa kukaZulu kuqhubeka kusiya phambili, abantu bebonakala bethunjwa kungelalutho uhulumende alwenzayo. Konke lokho kutsho ukuthi izijezo zenu zizahlala zikhona. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende aguquke ezenzweni zakhe.
Izijezo zenotho ezethelwa eZimbabwe sezidale ukuba ilizwe lilahlekelwe ngamathuba okuthola usizo lwemali ukuze lithuthukise umnotho walo. Impahla elungiswa elizweni ayisenelisi ukuthi ingene imikhambo ifana lemazweni awe-European Union, eMelika lamanye ngenxa yalezi zijeziso, okuyinto eyabulala amakhampani afana labo Cold Storage Company eyayithengisa inyama yayo imikambo ye-European Union. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.